Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 15 kwenkwezi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Siya sabona impengo ikhela njalo kube lempengo ezintathu. Impengo ekhethi, impengo yesifayi, lempengo ekhokhelwe. So ubona njengani yikho osekwenze ukuthi inflation ikhwele.
Isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe i-inflation siqonge ngesilinganiso sokuphansi kokunye ekhulwini i-0.27% ngenyanga edluleyo.
Uhlelo lokulinywa kwengqoloyi ngapha ngemathepeleland noti selukuhambisa ibanga. Silabalimi asebelimile bahlanyela, silabalimi abaphezu kokuphendula ukuze bahlanyele.
Abalima ingqoloyi ngokuthelelezela esigabeni seMathepeleland North sebeqalisile umsebenzi ngesiqhubu esiphezulu.
Iqembu leHighlanders selibizelwe idale iPremier Soccer League ukuyachasisa phezu kodlakela oluqhamuke izolo emdlalweni waleli qembu leDynamos.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe inflation siqonge ngesilinganiso sokuphansi kokunye ekhulwini i-0.27% ngenyanga edluleyo. Ukusilela kwemali emabhanga yikho okubikwa kukhweze isilinganiso lesi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe liqhubeka libhekana lodubo lokusilela kwamacebo okuvuselela umnotho. Amankampani lawo eqhubeka evalwa lingela landlela yokuhuga abakwamanye amazwe ukuthi bazosungula amabhizimusi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezomnotho.
Ya, ngibona njengani impengo sibili ngoba uzabona ukuthi impengo siye sabona impengo ikhwela njalo kube lempengo ezintathu. Impengo ekhethi, impengo yesifayi, lempengo ekhokhelwe. So ubona njengani yikho osekwenze ukuthi inflation ikhwele.
Kusiyaphela umnyaka lowo, inflation ingaba imi ngaphi? Njalo lokuthi okwakukhulunywa ngumnumzana Jinamasa lapha esethula i-budget kubana kuzaba ngcono umnyaka osusiyaphela, wena ukubona njani?
Angibona ukuthi kunjalo lokho ukuthi kube ngcono ngoba xa sikhangele i-economy yethu khathesi i-economy ayihambi kahle. Abantu besekuqeda isikhathi sabo esiningi bedinga i-cash, akusela production eningi enzakalayo. So nxa kuyukuthi uduko lolo olokusilela kwe-cash nokusilela kwama-industry asebenzayo khathesi lungaqhubeka, kuzaba nzima sibile ukuthi i-inflation ibe phansi. Ngoba ukukhweza inflation yokuthi impengo yabe ikhwela, nxa kuyukuthi cash iza layisilela lapha elizwe, uzatsho ukuthi impengo izaqoka ngoba abantu bayabe se-investa e-black market activity.
Lona udaba lokubana imali yohlobo lwama-bond notes isitholakala phandle kwelizwe, kungakusitshoni lo?
Singathi i-culture eqale sa lama-dollars ngabo-2007 ukuthi bekune-black market ekhona. Siyakwazi ukuthi ugono e-announce i-monetary policy kumbe ethitsha ama-dollars laphana esekhipha ama-zero. Ezinye izimane zezitholakala e-Mozambique, e-South Africa, emzambeni laphana. So usitho ukuthi i-culture leyo azikayeke njengama-smartphones ukuthi zifuna ukuthi zidinge imali ngokuthengisa imali.
Alo ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Abalima ingqoloyi ngokuthelezela esigabeni seMathebeleleni North sebeqalile umsebenzi njalo bakhangelele ukulima ingqoloyi emasimini angaba ngamahektha edlula amakhulu ayisithupha lengxenye i650 hectares phansi kohlelo lukahulumende olwe Command Agriculture kuvika unompumelelo moyo
emizameni yokuqeda kanye lokwenqabela indlala eZimbabwe. Uhulumende oseqale uhlelo lokuhlanyela izilimo ethelezela ukuze avuselele isiphala selizwe. Umqondisi weAgritech eMathebeleland North umnumzana Dumisani Nyoni uthe abalima ingqoloyi ngokuthelezela bakhangelelwe ukuthuthukisa lomsebenzi lonyaka.
Uhlelo lokulinywa kwengqoloyi ngapha ngeMathebeleland North selukhambisa ibanga. Silabalimi asebelimile bahlanyela, silabalimi abaphezulu kokuphendula ukuze bahlanyele. Sibuye sibe labalimi abasalindele ukuthi umumbu wome esibangeni esingabavumela ukuthi bawuvune ikakhulu labo abalime indawo ezinkulu.
Unyoni uthe inhlanyelo lomvundiso sekukhona kodwa akukeneli kusendleleni kuyeza. Ungezelele ethi abalimi bamapulazi amancane lamakhulu bazaphatheka ekulimeni ingqoloyi lonyaka. Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa uthi uhlelo lokulima ingqoloyi ngezinye zenhlelo ezizaqhutshwa phansi kohlelo lwezim asset ethi sebezaqala njalo uhlelo lwezifuyo ngakho ke abalimi babambe baqine.
Ukuphumelela kokulima kunyaka odluleyo kulandela ukutholisa imali labalimi abalohlonze. Uhulumende uyathokoza ngalokho. Kusukela kulonyaka uhulumende uzaqhubekisela phambili lolu hlelo ngaphansi kwezilimo ezibalisa ingqoloyi, uchinda, indumba lezifuyo.
Umlimi olima ngokuthelezela umnumzana Donald Khumalo uthe ukulima kwakhe ingqoloyi kuza kuya ngokuvuna kwakhe umumbu ngoba kusasemanzi emasimini. Ethi uhlelo lokulima ingqoloyi luhlelo oluhle ngoba uhulumende uyabatholisa inhlanyelo lomvundiso ethi esethatha imali ngesikhathi esethengisa isivuno asale laye efumbethe. Eminyakeni edluleyo abalima ngokuthelezela bebesebedonda ukulima ingqoloyi ngenxa yobunzima obulethwa yikungani kuhle kwezulu, intengo yenhlanyelo lomvundiso engahambelani lemali yokuthengisa ingqoloyi isivuniwe okubangele ukwehla okukhulu kwesilinganiso sengqoloyi evuniweyo. IZimbabwe isiphila ngokuthenga ingqoloyi kwamanye amazwe ngoba ilizwe libhekane lendlala ngenxa yokusilela kwezulu, ingcwethi ezithi bekubangelwa ukuguquka kwezomumo womkhathi. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Inhlanganiso ekhangelane lokweboleka amazwe omhlaba imali e-International Monetary Fund sixwayise uhulumende weZimbabwe ukuthi alwisane lobuhuquluzi i-corruption njalo achiyane lokudlalisa imali avele engelayo ukuze umnotho welizwe uvuselelwe. I-IMF yethu le inkuthazo lenamhla ngemva kokuba iqula layo elihambe eZimbabwe ngeviki edluleyo ligqibe uhambo lwalo. Inhlanganiso le ithela nxa umnotho weZimbabwe uzathuthuka kancane lonyaka ngenxa yesivuno esihle lokwenjiwa kwamatshe aligugu, kuyadingeka ukuthi uhulumende afake imithetho ekhuthaza uzulu wakwamanye amazwe ukuzavula amabhizimusi eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Umbiko lo kuluma into esihlala sizikhuluma lapha indaba eyokuthi uhulumende umele azame amaqhebo othi iwage bill lehle. Uhulumende kumele adinge indlela ezokuthi ube le esingathi i-political consistency ne-policy clarity ukuthi ama-policies ethu abe clear kuma-investors. Umbiko lo ukhuluma njalo ngokuthi yona iZimbabwe sokumele idinge ezinye indlela ezokuthi bahuge abamabhizinisi, atsho ukuthi beprinte i-currency, lamanye ama-economic policies abawenzayo khathesi.
Kudaba lokuthi uhulumende kamelanga adlalise imali angelayo lapha, ubona esenelisa nasikhangelela ukuthi ngomnyaka ozayo kulokhetho, ngakho uhulumende wandise ukusebenzisa imali enengakhulu secampaigna, sesenza inhlelo zokuhuga abantu ngemali yona ivele ingekho.
Singakafiki ekhethweni uzabona ukuthi khathesi indaba yama-ghost workers ayikasishiyi silokhu silayo. Uhulumende uyasebenzisa izimali ezingekho kule ndaba futhi eyama-bonus. Uhulumende khathesi kakabhadale ibonus lika-2016 uzazama njalo ukuthi abhadale ibonus. So ngibona njengani uhulumende into leyo ukuthi engasebenzisi imali angenayo, kunzima sibile ukuthi uhulumende wezanu-PF akwanise ukuthi alalele lokho.
Udaba lwe-corruption ke ukungethembeki, ubona uhulumende ezinikele okunganani ukulwisana layo?
Ubona njengani uhulumende uyakhuluma nje ngawo ungalaleli umongameli ekhuluma, uyakucabanga ukuthi sesihamba sesiya ku-right direction. Kodwa sibona njengani uvame ukuvikela abantu abaningi abasebenza kuma-parastate house lawana, abalama-cases lamacala awe-corruption. So ngeke kwenzakala ukuthi abantu bethu kule corruption yona ingekho. I-corruption ikhona sibili, umongameli uyakwazi, uhulumende uyakwazi, kodwa asiboni ukuthi bazamani ukuthi i-corruption leyo iphele. So kumele baxotshe labo aba-corrupt, so kumele babophe labo aba-corrupt, kungasenani ukuthi ngabobani, ukuze abantu babe nethemba elokuthi sesilwisa i-corruption. Khathesi uhulumende bala kuthemba labantu elokuthi uzalwisa i-corruption, ngoba abantu baya besibona, bebona into zenzakala be-reporter kodwa kungena action ecina izenzakala kubantu aba-corrupt kakhulu.
Umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho, sixoxela eseHarare.
Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngomdlalo wenguqu obuphakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamos omiswe isikhathi singakapheli ngenxa yokudlakela oluqhamuke enkundleni ye-Barberfield Stadium kobulawayo izolo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane.
Uhlupho lwegcikane eliphazamisa ukusetshenziswa kwe-internet olwe cyber attacks oluqhamuke ensukwini ezintathu ezedluleyo lwahlasela amazwe edlula alikhulu lengxenye ye-150, iningi lawo angawezwekazi le-Asia, lubikwa solunganeno.
Ele-China likhangelele ukulobelana izivumelwano ezimbalwa zokusebenzelana kwezamabhizimusi ezla kweminye imisebenzi lele-Vietnam lanxa nje amazwe omabili angomakhelwane la elokufuthelana phakathi ngodaba lomngcele.
Ngesikhathi inani labalima igwayi eZimbabwe liqhubeka liqonga njalo abalimi laba sikhuluma nje baphakathi kokulithengisa ingcwethi kwezempila kahle zithi akukho okuhle ngegwayi liyingozi kumpila kahle yomuntu ngendlela ezehlukeneyo okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Uhulumende uthi lanxa liqhubeka liqanisa inani labalima igwayi, isilinganiso esikhulu okuthabisayo yikuthi balutshwana abalibhemayo elizweni. Umphathintambo wezempilakahle uDr. David Parinyathwa uthi lanxa bebalutshwana abalibhemayo kumgqoka ukuba limukisa ngengozi ekhona.
It's not always enforced.
Yebo kayilandelwa imithetho kodwa thina sithi akumelanga kube ngabathunywa ukuyathenga lelo gwayi lalapho bethunywa ngumuntu omdala. Sithi thina leli gwayi akusamelanga lisetshenziswe kwezokukhankasela imidlalo etshiyeneyo okubalisa umdlalo wenguqu. Abantu sebebona abadlali benguqu sebesetshenziswa ngabamankampani egwayi la ukulikhankasela. Sibona leli kungelinye lamanyathelo asesize ukwehlisa inani lababhemayo.
Ingcweti kwezempila kahle zithi kungakhathalekile ukuba umuntu ubhema uphi umhlobo wegwayi liyingozi enkulu kumpila kahle. Zisithi kungenye yemikhuba kaZulu ebangela ukuqansa kwamathuba okuhlaselwa imikhuhlane yenhliziyo, amaphaphu lemihlobo yemvukuzane. UDr. Bernadette Ndoro ngenye yengcweti esebenzela endaweni lapho kwelatshwa khona abalemihlobo yehlukeneyo yemvukuzane e-Onkoke. Lanxa liphansi kakhulu inani labatholakala belemvukuzane ebangelwa yikubhema igwayi elizweni, uDr. Ndoro uthi liqhubeka liqansa. Okudanisa yethi ikuba iningi lababhema igwayi laba lisemnyameni kungozi ekhona kumpila kahle yabo. UDr. Annie Ndlovu Hlongwane ngenye yengcwethi kwezokwelatshwa kwemvukuzane endaweni ye-Onkoke. Yena-ke uveza indlela eliyingozi ngayo leli gwayi ikakhulu kwabesifazane.
Igwayi likhoza ama-cancers amaningi. Even abantu abacina besikhathi bele breast cancers abanye ngabantu ababhemayo, mama ababhemayo. Okunye futhi okungayenzekala i-cancer ekhoza kakhulu yikubhema, ukuthi nxa uhotshe umoya lwana uye emaphatshini, ufike emaphatshini uyenze i-carcinogenic kube ingcekeza ecine yenza i-cancer.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ngabanye babasebenzisana loZulu ukutholisa ulwazi lwengozi edalwa yokuthatha udakayo lokubhema igwayi. Umnumzana Senta Bravo ohlala emzini wemfakose eHarare ngomunye wabasebenzelana lenhlanganiso le. Yena ke uthi ungomunye obethatha ukudakayo ukubalisa ukubhema igwayi lensangu.
Uyafunda ubusela ungasosela. Insangu ziyakwenza ukuthi ube lizanga, ugcine usungasazwisisi, ungasalaleli abazali. Yiyenye iproblem lama-early marriage isikhathi esi. Uyabona ukuthi umuntu engabhema engafundi ama-drugs uyagcina esengasalaleli anyone. Ungazama ukuthi ungitshele kudala mina ukuthi khathi indaba udakwa kanje so. Indaba ungayekeli into lezo zithatha lezi uzenisithwayo ungangitshela into owenza. Hey, ayakwakwazi ukuthi igwayi liyabulala. Kuyabulala lokhu, kuyakubulala lokhu. Ozakufa yimi nothi wena. Yazimpendulo yangkhona yasiyabe sinika abantu.
Uqhubeka ekhuthaza abasakhulayo njengaye labaqhubeka bebhema lalapho sebebadala ukuba behlukane lalo mkhuba ngoba uyingozi.
Ngoba into eqhakateke kakhulu kulabo abasakhulayo, hlolisisi into ungakayenzi. Yikubona thina esayenza lezi zinto. Sithi ke thina abancane lina abasakhulayo qalisa nini ukuthi lifunde. Mali ngaqeda ukufunda, then from there usubona umhlaba ukuthi ume njani. Uplan i-life yakho ungakhenza ezinye izinto. Insango, imbanje, ikhokhoko, akula lutho oluzaluthola. Into ekhona kuphela yi-brainwash, engisho ukuthi yi-brainwash. Awusazwisisi lokhu ulalela abazali, uyagcina usubona umuntu ngasalalela abazali. Ngacheze ngikwenza lokhu.
Uhulumende uxwayiswa ukudinga ezinye indlela zokuthola ngayo imali yakwamanye amazwe etholakala emsebenzini wokulima lokuthengisa igwayi ngoba iza lengozi kwezomnotho. Ungaphumelela umkhankaso we-United Nations wokuba lingaze lathengiswa kuzophazamisa umnotho welizwe. Kodwa benkampani ebona ngezokuthengiswa kwegwayi elizweni eye-Tobacco Industries and Marketing Board, TIMB, bathi siphansi kakhulu isilinganiso sabalibhemayo lelo gwayi elizweni singedluli kokubili ekhulwini. Bethi iningi yaleli gwayi lithengiselwa abakwamanye amazwe okubalisa ele-China, Belgium, Korea, Russia lamanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
inhlanganiso ebona ngezokuthuthukisa abakumsebenzi wemidlalo lamasiko ezwekazi le-Africa, i-Arterial Network, sikhethe abasakhulayo abayisikhombisa ukuthi bakhokhele bemele isigaba seZimbabwe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxe lomunye wabasakhulayo laba, umnumzana Butholezwe Khosi Nyathi, ongumkhokheli wenhlanganiso ye-Amagugu International Heritage Center koBulawayo.
I-Arterial Network yinhlanganiso etholakala ku-Afrika yonke nje jikelele. Kulamazwe ambalwa. It's a non-governmental organization, inhlanganiso ezimele yodwa ejonge ukuthuthukisa ezamasiko kwele-Afrika yonke jikelele.
Ingxenye yenu e-Arterial Network eZimbabwe idlala indima ebalulekile okungakanani kuzwekazi lethu e-Afrika.
Ye, ngamafitshane njengekomiti ekhangele eleZimbabwe, umlando wethu ukuthi sidinge amalunga enza ezemidlalo lezinhlanganiso ezenza ezamasiko ukuthi bajoyine kwabe ngamalunga e-Arterial Network.
Ngibale kukhasi lenu ele-Facebook ukuthi abameli asebedlulisile isikhathi sabo bakhethe nina abasakhulayo ukuthi nithathe izikhundla zabo. Awungitshele, kuyini okwenza ukuthi bathakazele abasakhulayo kanjalo?
Khosi bananzelela baphinde bahawukele amajabuzane esingabe silawo lentshukuntu esingabe silayo ukuthi siqhube ezamasiko lemidlalo ngendlela elobunono. Basebekubona kubalule ukuthi ngapho selathi sifisa ukuthi sikhulise le iyathekelisa eZimbabwe. Yasizameni ukuthi sifake ontanga kube yibo abagijima kakhulu khosi yibo abanamajabuzane.
Awungitshele ukuthi ngombono wakho lokho kusho ukuthini kulabontanga emphakathini ukuthi inhlanganiso niso ebamsana lamankampani adumayo kulomhlaba wonke jikelele bakhethe nina ukuthi nikhokhele lenhlanganiso.
Sizizwa sihloniphekile emphakathini ukuthi sikhethwe phakathi kwabanye bonke ontanga. Phose lokho sikwenza kuzinhlanganiso zethu esizikhokhelayo ngokwehlukana kwethu ezi-committee members bakubona kungumsebenzi onconekayo, njalo bayafisa ukuthi labo bathathe lolo lwazi lolutho esibitshengisela kwizinhlanganiso zethu esizikhokhelayo. Ngakho umlandu lo esiphiweyo sizizwa silengqobe enkulu kakhulu esiqalele ukuhlangana ucubungula ukuthi kathi thina yini esingakwenza ukuthi siyithuthukise le inhlanganiso isebenzele ama-artist.
Umnumzana uButholezwe Khosi Nyathi ngomunye wabakhethiweyo ukukhokhela inhlanganiso ye-Arterial Network, njalo ungumkhokeli weyamagugu International Heritage Center koBulawayo.
Kwezemidlalo, uhlangothi oluthetha amacala kunhlanganiso ye-Premier Soccer League solubizele edale iqembu le-Highlanders ngemva kwezehlakalo zobudlwangudlwangu ezidale ukuba umdlalo obuphakathi kwaqembu lona leli ele-Highlanders lele-Dynamos ungafiki emaphethweleni. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Incwadi yethunyelwe isikhulumeli senhlanganiso ye-PSL unkosazana Nakuzaibari namhla emini ithi iqembu le-Highlanders letheswa umlando wokwephula imithetho yabekwa inhlanganiso ye-PSL emayelana lokuziphatha kumbe ukwehluleka ukuziphatha kwabalandeli bamaqembu. Ngaphansi komlayo wa-31 Order 31 wemithetho lezeluleko zenhlanganiso ye-PSL, kulicala uma abalandeli beqembu bengehluleka ukuziphatha kuhle phakathi kumbe phandle kwenkundla umdlalo ungakaqali usuqalile loba usufike komlindi uyacina, kungakhathalekile ukuba lo mdlalo udlalelwa kuyiphi inkundla. Amacala agoqelwa ngaphansi komlando wokungaziphathi ngagoqela ukungena loba ukuzama ukungena phakathi enkundleni ngabalandeli beqembu kungayisikho ukuba babalekela ingozi, ukudala loba ukuzama ukubangela ukuba umdlalo ungafiki emaphethelweni, ukuphosela loba kuyini enkundleni okungamelanga kube senkundleni, kanye lezehlakalo zobudlwangudlwangu eziqondiswe kuloba ngubani osenkundleni. Icala leli elitheswa iqembu le-Highlanders likhangelele ukuthethwa ngolwesibili mhla zingama-23 kuyona le inyanga kaNkwenkwezi. Ubaba uSimon Khuzwayo othi yena waqala ukulilandela iqembu le-Highlanders ilizwe lingakatholi uzibuse uthi abalandeli bebhoso kumele bafunde ukwamukela izinqumo zabonompembe.
Ngakhamba le-Highlanders yakho le-Highlanders yakho
Obe phakathi enkundleni eBaba Fields ngesonto ebukelele umdlalo mathupha uSimanga Ndlovu uthi ucinuke kakhulu ngesenzo sikamsekeli kaNompembe uThomas Kusosa esokungaphakamisa iflag yakhe ngesikhathi umgadli weDynamo uChristian Popa ehlohla kodwa luba umdlalo uqhubekile iqembu laye lendazi beliza nqoba kuphela. Umdlalo umiswe sekudlule imizuzu engamachumi amane ngemva kokuba abalandeli beqembu laye lendazi bejikijele umsekeli kaNompembe uKusosa besola ukungathathi kwakhe inyathelo ngomdlali weqembu leDynamo uChristian Popa ohlohle bethwa ngumoya sekusele imizuzu engaphansi kwemihlanu ukuba amaqembu ayehlaba ikhefu. Intatheli izindaba esebenzela edolobheni leGwanda uDaniel Mazwi uthi uKusosa uphazamise umdlalo obumnandi kakhulu.
Umdlalo lowana ubu right ekuqaliseni kodwa uassistant ref lowana uKhusosa uphambanisile laphana ukuthi uDynamos ayiphi igoli liyana United kumele kube yi-offside ngoba it was a clear offside laphana. Akubalandeli be-Highlanders laphana ngathi baphambanisile ngoba akumelanga benjani ba-take ama-meters into their own hands.
Umdlalo umiswe omabili amaqembu eselitshayele emambuleni kanye njalo ngemva kokuthonisiswa kweqembu le-Highlanders ngabohlangothi olubona ngokuziphatha kwamaqembu kunhlanganiso ye-PSL yilapho okuzakwazakala ukuba sinqumo bani esathathwa phezu kwalo mdlalo. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo ngingujoseph Njanjini.
Sorry ingoma gamoe uPrenda Fasi sishayela bonge omama emhlabeni jikelele njengoba izolo nje bekulilanga le Mother's Day. Singakazigqibeza lamhlanje sikhangele ebezihamba phambili.
Abenhlanganiso eliphila ngokuthengisa baphawula ugwalo olusemthethweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje igama ngo Chris Gande lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.